umuntu ogalulayo uyabavelela sengitsho lakuyo inqodi. Kuqondile ebantwini abathwele nzima njengabantu baseZimbabwe ngoba intandane phela iyamukela ingabe yini eyabe ikuphiwe ngobana abazali bayo kabakho. Ingayekela ukwenza njalo ingafa ngalolo suku kathi bengabamba umoya okwensukana ezithize mhlawumbe ozokuthutshe okunye okungcono. Inani leli lezigaba zelizwe hayi angikhona ukuthi sibili abaningi bayazazuza kodwa ke kakufanani. Baningi abantu kulezo zindawo njengoba ilizwe lonke vele lidinga ukudla. Kodwa ngiyabuyela kulelani lokuqala ukuthi abantwana bomnyanga bavele baqathelana ingqondo lentethe.
Zikhona ezinye yini inhlanganiso ezincedisayo okutho ukuthi zingaphathisana lale kungaba nomahluko omkhulu.
Kuyadaleka umehluko lalezi ezinye inhlanganiso lanxa zizilutshwane ezisaphathisa abantu ngobana udubo lolu selithethe isikhathi eside. Lokoma lokhu abantu bengavuni lutho emasimini, lo mbhuqazwe lo owe-COVID uvalela abantu ezindlini ukuthi ubuya ngabe uyakhwela, uhulumende kalalutho ngitsho leziphaleni, lalaba ababenika uncedo abanye baba madolonzima uswela imali, abanye njengoba lo hulumende ngathi abasongela, kodwa bona babasasele, sengitsho la i-social welfare. Bangabambana le-USAID kuzadala umehluko
emphakathini lapho kukhethwa kuhle yini ukuthi ozathola ngulo ongasoze athole konke.
Naso-ke inkinga sithandekile lamahlaba ezulu. Nxa into le ingabanjwanga kahle izabe iyisakavukela umchulo wesidwaba okukhulunywa ngokuphela ukuthi bakhona abanye omazibeka abathi lanxa sekubuya into enje babe sebethatha into le bayiguqule bayingenise ezikhundleni zabo abalazo ezombusazwe. Aluba into le yenziwa kahle kungela ezepolitics phakathi kuzasiza kakhulu. Kodwa-ke kulabanye abacabanga ukuthi bona yibo kumele benze konke okwenzakalayo ngoba nabebandla elibusayo lo uzibani kabamthandi lanxa engabe egogekile lanxa yintandane yeyugogo wakhe uyisemkhulubani abaliwo basekela ibandla leli elingayisilo elibusayo. Yiko lapho uzaphamanzika khona. Ngakho mina ngombono wami ngithi aluba bonabo abaletha uncedo bayazihambela bona bahlangane mhlawumbe lamakhansila labasobhuku labalisa. Bangcono-ke labo nxa kuhlangene bazikhethele bona babeke imigomo abayifunayo ukuthi bafuna ukwenzekale lokhu lalokhu lalokhu babe sebebuye uluhlu lwabantu mhlawumbe nxa isikhathi sivuma babahlalele phansi bababuze bona abanikazi boncedo babe yibo abazikhethela abantu kungaze kwathiwa abantu kabakhethane kulokwethuselana lapha emakhaya kulokuzondana kulokuxabana kulokubandlululana akusoze kuyendaweni ukuthi kusize abantu ngacina kudala ingxabano ezinkulu kakhulu ebantwini.